kubonakala ngathi bonke abakhulumi kumbe izikhulumi lezi ezibeziphathelane kulo umhlangano. Mina mbona ngathi zethuswe yinkulumo le inkulumo lezikhulume bezikhuluma zimele uBiden laye ngokwakhe, ngoba wonke umuntu okhulumayo usezama ukuchallenge inkulumo ekhulunywe last week. Akula lutho olutsha abasipha lona sikhulumi after sikhulumi ukuthi kona bazakwenzani nxa bebuyela for the next 4 years. So engubonayo lapha kungathi ngesilungu lokho kuthiwa yi-counter ukuthi kuphikise lokhuyana okwenzakeleyo, ngoba kwabonakala ukuthi leyana yama-Democrats i-convention yayingathi lo mdladla kakhulu. So izikhulumi zama-Republicans sezivika zonke zezinye ziyathethisa, ezinye ziyazama ukuthi zifake ibhatha ngayo umongameli uTrump ukuthi ungumuntu onjani, uzakwenzani njengalokho. Okukhona engubonayo kukhukhumeza yena uTrump ukwedlula ukuthi basitshele ukuthi bazakwenzani.
Kahle kahle ungamuthi ukhulume sibili okuqondileyo okuyikho okukhangelelweyo embusweni onjengalowo oyi-America.
Kuzikhulumi lezi ezikhulumile engisilalele, ngibona ngathi u-First Lady uMalena ungathi ukhulume into engathi iphose yangathi yenza ama-Republicans abe ngabantu kakhulu ukuthi athinte nge-coronavirus le laba sebabhubhayo, lalaba abagulayo, lalaba abalahlekelwa izihlobo zabo, lalabo abatholakala belalo umkhuhlane.